uhlangothi lwezempila kahle luthi bedlula inkulungwane ezingamachumi amane i-42,210 asebehlatshwe kuhlandlala kuqala ijekiseni ye-Sinopharm eZimbabwe eyokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Kukhangelelwe ukuba ihlandla lesibili lizaqala kusasa elizweni lonke jikelele. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga sewahlatshwa okwesibili esenzela ukukhuthaza abantu ukuba bahlatshwe ijekiseni le eyanikwa eleZimbabwe ngeleChina. Unkosikazi Juliet Khumalo, umongi osebenza esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, uthi sekhangelele ukuhlatshwa ijekiseni yesibili.
Mina ngikhangelele ukuthola i-second dose ye-COVID vaccine ngolwesine lololuzayo. Engingakutsho ukuthi size ngihlatshwe kuqala. Angizange nje ngibe lama-side effects ngaphandle kokuzwa ubuhlungu kungalo engahlatshwa kiyo. Ngalokho ngibona ingani i-vaccine le isefu. Kasikhuthazeke siyihlabe sonke ukuze sivikeleke kubhubhane lona.
Umongi umnumzana Wellington Chabangu uthi laye uselinde ukuhlatshwa okwesibili.
Asilindele ukuthi sihlatshwe kwesibili, loba nje sizwa ezinye ingcitshi zisithi kungaba lezinyalo nxa sekuhlatshwa ijekiseni yesibili. Kodwa siyananzelela ukuthi abanye lokhu ebengani basahlehlela emuva ekuhlatshweni lapha, mhlawumbe balindele ukuthi abanye behlatshwe ijekiseni yesibili beqale bebone abantu abakholwa ngokubona. Kodwa singakhangela vele ngekwempilakahle, izinyalo zikhangelelekile vele kuyo yonke imithi esiyithathayo emzimbeni yethu, kungasikho ngenxa yaleyi coronavirus kuphela, kodwa ke yonke vele imithi injalo. Ingakho akumangalisi ukuthi abantu bebelezinyalo nxa bengahlaba lijekiseni i-coronavirus yesibili.
Unkululeko Mathe osakhulayo ofunda e-National University of Science and Technology uthi usezimisele ukuhlatshwa ijekiseni ye-Sinopharm njengoba kungela muntu okuthiwa ulaliswe esibhedlela kulandela ukujova ijekiseni le.
Indaba ye-vaccine nokuthatha i-vaccine u-right, ngoba sibona ama-ministers labo Vice President beyithatha, so asikaboni problem kiwo. Thathi asamenye sithatha ivaccine, sihlale sivikelekile kucorona.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi akumelanga abantu babanjwe ngamandla ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-Sinopharm.
Wale siyananzela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 umkhuhlane omutsha, imizamo yonke ikhona yokuthi lo mkhuhlane unqande ukuthi ungamemetheki. Siyakwazi ukubana kule nkulumo eziningi ngawo le-vaccine ukuthi ayiqedakali, abanye bathi iyaqedakala, kodwa sikutshoyo ukuthi lanxa kunye njengezakhamizi zakoBulawayo, abantu abahamba abakhululekileyo bahambe bayehlatshwa kwenzela ukuthi bavikeleke. Kodwa lo ongakhululekanga nje bakungabanjwa ngamandla la engazihlala, kodwa kuqakathekileyo ukuthi nxa ungakhululekanga ungabambani ngamandla ukuthi bangayihlatshwa. Sibayekeleni abahamba abahambe, abesala wabesabe, sikuhlonde kunjalo.
Umqondisi wogatsha lwezempilakahle ukhansili yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi inhlelo zokuqhutshwa kohlelo lokuhlatshwa kwabantu i-Sinopharm kusiya phambili ziza kwethulwa kusasa. Okwakhathesi bekulendawo ezine koBulawayo ezokuhlaba kwalabo abavunyelweyo kuhlelo lokuqala. Indawo lezi isibhedlela sempilo iMaqhawe Clinic, eMakhandeni Clinic le-Princess Margaret. Imele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.